Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 zibandlela 2021 Praxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
We must be careful not to flatten the economy in our bid to flatten the curve. Lockdowns are not meant to be permanent solutions or a one-size-fits-all. There is need to create a lockdown exit strategy, but also a lockdown strategy that is viable and that is peculiar to our own circumstances.
Mkokeli we MTC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale emakhaya eze COVID-19 lockdown. Kula lezo ezithatha isikhathi eside.
Abantu bathwele nzima ngamanzi, akula amanzi aphuma lapha empompini. So abantu kathesa ukuthi bathola amanzi ukuthi bakhongozele avela ezukwini. Bona la abakhongozele ama-asbestos.
Yiza kamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo olukhulu lwamanzi. Lanxa izulu lisina elizweni jikelele lonyaka. Ebantwini abahlolwe batholakala bele COVID-19 izolo abangamakhulu amathathu 300 abalikhulu lane babo 104 ngabe Harare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IHarare yiyo elokhu ikhokhela ngokuba lenani labantu abafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe. Ebantwini abahlolwe batholakala bele gciwane leli abangamakhulu amathathu 300 abalikhulu lane babo 104 ngabe Harare. Kunje sebezinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lambili 32,304 asebeke balaliswa yilo mkhuhlane, kodwa basila sebezinkulungwane ezedlula amashumi amabili lane lantathu 23,687 wabulala abedlula inkulungwane iyodwa labalikhulu 1,122 elizweni jikelele. Kusukisela ngombimbitho nyakenye uhlasela eZimbabwe, ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasela abantu abayizigidi ezedlula izintathu lengxenye 3.5 million, yabulala inkulungwane ezingamashumi phose athoba munemunye 87,937 emhlabeni jikelele. Sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 109 million ababanjwe ligciwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Ele Melika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebekuzigidi ezidlula amashumi amabili lanhlanu 25.6 million. Yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amane 429,230. Umkhokeli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale besemakhaya eze-COVID-19 lockdown kula lezo ezithatha isikhathi eside abantu bezivalele elizweni elilomnotho ophethwe ngabazisebenzayo. Intetho lezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekupheleni kwengoma yelizwe eyayihlatshelwa kudala, uJamisa uqale ngokuthatha umzuzu wokukhumbula abalahlekelwe yimiphefumulo bebulawa yi-COVID-19. Embikweni wakhe oqakathekileyo awethulele uZulu enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Facebook phezu komkhuhlane we-COVID-19, uJamisa uqale ngokubonga uZulu weZimbabwe lasemazweni ngomsebenzi omkhulu wokuthengela izibhedlela usizo lwempahla edingakalayo. Wabonga njalo labakuhlangothi lwezempilakahle athi basebenza gadalala ukusiza abagulayo lanxa bengelayo impahla eyanelayo yokusebenzisa. Abanye babo sebehlaselwa yi-COVID-19 kuthi abanye belahlekelwa impilo. Uqhubekele phambili uJamisa esithi indlela elandelwayo elizweni ingasoke yasebenza ngokwaneleyo ukuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane, njengoba inengi libanjwa ngamandla okwephula iziqondiso ezabekwayo ikakhulu abaphila ngokuzisebenza.
We must be careful not to flatten the economy in our bid to flatten the curve.
Kumizamo yethu yokufuna uqeda udubo lomkhuhlane lo, kumele senze lokho sinanzelele ukuba kasibulali umnotho wethu. Lindlela yokuhlala emakhaya ye lockdown kasiyo ndlela kuphela engasetshenziswa uqeda lomkhuhlane. Kumele kudingwe ezinye indlela ezingasetshenziswa ezisebenzelana lesimo esiselizweni lethu.
Emazwini akhe kungcwatshwa amaqhawe amathathu eNational Heroes Acre ngolwesithathu obengumhlonitshwa kulo mngcwabo. Umsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga uthe iCovid kayikhethi ukuthi ihlasela bani.
The fight against this pandemic does not allow for us to choose who to walk.
Kakukhangela ukuba sihamba lobani, sisebenzisana lobani, ngumkhuhlane olulunya. Lapho sidinga indlela zokulwisana lalo umkhuhlane. Lapho odlula khona uthiya kulusizi kuphela, kodwa sizowunqoba kuphela lomkhuhlane njengesizwe. Kunje uhulumende uphakathi kokudinga imithi yokwelapha lomkhuhlane edingakalayo.
For this pandemic.
Okugcizelelwe ngenye ingcwethi kwezempila kahle uDokotela Gary Shaba.
Kuliqiniso ukuthi umkhuhlane lowo awukhethi muntu. Sonke sisengozini yalomkhuhlane, ngokunjalo kumele sihlangane sincedisane ukuthi siwulwise umkhuhlane lowo.
Uhulumende uthi uphakathi wokukhulumisana laba kwamanye amazwe ukuze ilizwe litholiswe lalo imithi yokwelapha lomkhuhlane, njalo ekhangelele ukuba lokho kuyabe sekufezekile enyangeni ezimbalwa ezilandelayo. Kodwa umnumzana Chamisa uthe uqakathekile ukuba eleZimbabwe kanye lamazwe awezwekazi le-Afrika asebenzisane lengcwethi zawo kwezempilakahle. Kudingwe indlela zokutholisa abalolwazi imali yokuthi benze inhlolisiso ezichiyeneyo. Kudingwa indlela zangekhaya zokulungisa leyo mithi, hachi ukuthembela kwabakwamanye amazwe ukuba benze lokho sikhathi sonke. Isimo esiselizweni uChamisa uthi sidinga ubukhokheli obuzokhokhelela ekuthini kulandelwe ndlela bani kwezokulwisana lalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izibhedlela zikahulumende zibikwa zilokhu zithwele nzima empini le-COVID-19 kungenxa yokusilela kwempahla yokusebenzisa kanye lezisebenzi zezempilakahle. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi useqhatshe abongi abatsha ngenjongo yokwengezelela inani labavele bekhona ezibhedlela zonke zelizwe. Okuningi ngalolu daba sukuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele umnumzana Anthony Majongosi, isikhulumeli senhlanganiso yelwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals.
Salona nazali, ivizo lami ngu-Anthony Majongosi omongi, ngilapha e-United Bulawayo Hospital, ngimelela amanesi lapha koBulawayo. Futhi ngifuna ukukhuluma le ndawo yegcukwane le-COVID leyana. Ngiyabona ukuthi kathesi ama-numbers abantu bayabanjwa igcukwane ayakhwela kakhulu. Kathesi even i-warden yathi i-COVID ward i-Battle Memorial Block kugcwele ama-patient ale-COVID. Kodwa sabona futhi kunjalo kuyabangela ukuthi i-UBH yonke even amanye amawadi ayalalisa abantu abagulayo bangela umkhuhlane, bayakhwanisa kuwanja umkhuhlane lo. Le ndawo yokuthi i-PP ikhwanele iyatholwa khonako kule COVID ward, amanye amawadi i-PP ayikhwananga. Njalo kuyabangela ukuthi ama-youth workers le, amanesi la, ama-friendly workers abanye umkhuhlane, siqine umuntu wonke ubanje umkhuhlane igcikane leya.
Sizwile uhulumende esithi uzadeploya abongi labongikazi esibhedlela se-UBH Mpilo eThorn Grove lezinye eHarare. Liyababona yini bebuya abanye, njalo liyenela yini ukuthi lisebenze ngemfanelo?
Kathesi sathi bayavula iThorn Grove Hospital le ekusileni. Kodwa kathesi i-ekusileni ngiyo ngibone kathesi iyathola ama-patient abalitshwane ukuthi siyanjele ukuthi imikhuhlane ungakhubeleka phambili uspread. Kodwa amanesi ngibona ukuthi amanesi abalutshwane futhi le ndawo ukuthi amanesi abuya amasha abalutshwane futhi. Kodwa amanesi ahamba iThunugu afakwa eThunugrove neyokusileni avile iUnited Bulawayo Hospital. Kathesi i-PP siyabona imawarden lawa ale mkhuhlane ale gcikwane, ala ma-patient ale gcikwane i-PP ikhona. Kodwa sibona ama numbers abantu bale Bigani ayakhwela kathesa.
Umnumzana Anthony Majongosi isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo olukhulu lwamanzi lanxa izulu lisina elizweni jikelele lonyaka. Iningi seliphila ngokukhongozela amanzi ezulu ngoba impompi ezidonsa amanzi zingasebenzi kakuhle kanye lenhlupho ezibhekane lomunisipala walelo dolobho. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Izakhamizi eziningi zakoBulawayo seziphila ngokukhongozela amanzi ezulu lokuyalayinela amanzi ezibholaneni osekuchiye iningi liphila nzima loba nje amadamu eselamanzi enelisa ukunathisa idolobho leli. Isakhamuzi sakoBulawayo omnumzana Mehluli Ndlovu ufakaza ngokuphila kwabo ngamanzi okukhongozela.
Hey, udaba lwamanzi lunzima. Lukhuni siviki abantu bathwele nzima ngamanzi. Akula amanzi aphuma lapha empompini. So abantu kathesa ukuthi bathola amanzi ukuthi bakhongozele avela ezukwini. Bona la abakhongozele ama-asbestos. Yikho kuphela okukhona ukunceda abantu. Aphuma empompini akula. Kunzima. Kunzima. Ludubo silolusebantwini.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi noMalanga Gumede uthi ucine ukuthola amanzi empompini nyakenye.
Ngibhekane lodubo lwamanzi. Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600. Thina lokho esiwacine mid-February amanzi. Asikwazi iwaphi esiwajajiweyo.
Isakhamuzi semzini wePhumula unkosikazi Nobuhle Moyo uthi kudala bawagcina amanzi aphuma empompini.
Udube silalo ngolokuswela amanzi. Amanzi kasila ngapha ePhumula East. Ibhawuza noma ingazibuye kuyabe kuxokozela azake siwathathe ezimpompini vela siwazi amanzi. Simangaliswa ngamabhili sicela uhulumende angenele indaba zamabhili labuyayo singalamanzi sithini ngawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi kusobala ukuthi udubo lwamanzi sokudibene lokungabuthwa kwezibi kuzadala ukuchamuka kwemikhuhlane.
Ingozi esiyibonayo ngokungavuthwa kwezibi inkulu kakhulu ngokuba kuzazaleka khona imikhuhlane le ehambisana namanzi. Ikakhulu ngalesi sikhathi sezulu kuyatholakala kakhulu imikhuhlane njenge-dysentery cholera leminye njalo ethwalwa ngamanzi. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi i-council ilungise masinyane lezisebenzisayo ukuze izibi zivuthwe kungaze kwanda ingozi engacini ibulela abantu abanengi phakathi kwedolobha lakoBulawayo.
Amanzi aqhubeka esilela ukufika kuzakhamizi zedolobho lakoBulawayo loba nje izulu lisina amadamu eselamanzi enelisa ukunathisa uBulawayo. Umunisipala wethule umbiko othi umsebenzi wokulungisa impompi ezidonsa amanzi obiza inkulungwane phose ezingamashumi amathathu zamadola usuke waphazamiseka osekubangele ukuba ikhansili yehluleke ukutholisa uzulu amanzi malanga onke. Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uchaze ukuba imisebenzi yekhansili isiphambanisekile nge-lockdown kanye lokumemetheka kwe-COVID-19.
Utanke kwedolobho ngokwakhe yena okumkhuhlane lokubese kumphethe kusho ukuthi namanye ama-department affected ngoba baningi aseke babamba lo mkhuhlane baya kuma-quarantine ukuze baphephe. Kunjalo kuyaba-affecta kakhulu, kuyaphambanisa ihlelo zikamasipala ngoba abantu emsebenzini babalutshwane. Siyakhangeleli nje labo abenelisa ukusebenza basezindlini, kulalabo akumele basebenze besemsebenzini besebenza emsebenzini ukuthi izibi nokunye okuningi. Kutho ukuthi nxa kuwukuthi basebanjwe yilo mkhuhlane abasenelisi ukuzosebenza.
Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Okwamanje wothi sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Italy lesenenti kwele Melika liza kuqala ngenyanga ezayo ukuthonisa kwaye ngumongameli uNozara Donald Trump amacala okuqhela ukuthi wathuthuzela umvukela kwele Melika. Abokubandla ama-Republicans bathi akukho emthethweni ukuthoniswa kuka-Trump. Kodwa abakubandla elibusayo bathi kumele uTrump avinjwe lokuthi angene esikhundleni sikahulumende impilo yakhe yonke. Abantu kwele Sudan batshengisela emigoqweni begonona ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokunye. Sokuleminyaka emibili basusa owaye umongameli uMnumzana Omar al-Bashir esikhundleni sikamongameli. Umongameli wakwele Tanzania uMnumzana John Magufuli uthi akumelanga abakuhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle begijimele ukuthenga ijekiseni yokuvimba umkhuhlane we-COVID-19 ngoba inakho ukubulala abantu.
Iningi lithi ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yi-coronavirus kanye lababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku kuveza sobala ukubana uhulumende kayiqhubi kuhle imizamo yakhe yokulwisana lalo mkhuhlane. Ngeviki edluleyo kufe abaphathitambo bakahulumende abathathu ababalisa unkosikazi Ellen Gwaradzimba, uSibusiso Moyo lomnumzana Joel Biki Matiza. Lamanye amalunga ezanu-PF agoqela umnumzana Pharatsa Izimondi. Abanye bathi ukusilela kwemishina lemithi ezibhedlela yikho okwenza umkhuhlane lo ubulale abantu ngobuningi. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo uxhume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lengxoxo.
Kuyadanisa kakhulu okwenzakalileyo sikubona kusenzakala ke kuvikela iphelileyo nje lokuqhubeka kusenzakala ukuthi ke iziphathamandla zikahulumende eziningi ke zitshonile ngomkhuhlane nalo we-COVID-19 ikanti ke nje labantu jikelele labo sibona ke bebhubha njengoba sebedlulile ke inkulungwane abantu abathethwe lesi sifo. Kuyadanisa ke kuyatshengisela ukuthi uhulumende weZANU-PF uhulumende kamnanga akazilungiselelanga, akazange alungiselele ukwenqabela kumemetheka ke kwalolu gubhane. Njalo okunye okudanisayo ukuthi uhulumende uyamemezela ke atshele uZulu ukuthi uZulu kazibambe, uZulu kaziphathe, uZulu kazame ukuhlala emakhaya. Kodwa ke zona iziphathamandla zikahulumende ziyabonakala emakhasini obulembu lapha lakubo-social media ke besenza amaphathi ke, yikho lapho esibona ingani bathelelana khona ke leli gcikwane ke elimemethekayo bese ligcina ke libabulala. Kukhanya ke abakukhulumayo abakutshela isizwe kaye kusikho bona abakwenzayo njengobukhokheli belizwe, kaba lead by example.
Bayakhuluma abantu babagawule bathi ukufa kwabantu abedlula inkulungwana abagoqela iziphathamandla zikahulumende esibone zibhubha buthumuthumu ngeviki edluleyo ukuveza sobala ukwehluleka kukahulumende ukuphatha kuhle lomkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Baba Nkomo, akusilo qiniso lelo ukuthi uhulumende sehlulekile. Uhulumende ulemizamo njengakuqala ukuqala i-corona iqala ukuthi lockdown yakuqala. Uhulumende ulwisile silikwazi ngoba sesibangene sihle ukuthi umkhushana we-corona wehla kakhulu. Labantu basila laba babanje i-corona. Into nje yonakeleyo ukuvulwa kwama-border laphana, sokuvula ama-border. Umkhushana wasungena kakhulu. Kubangelwa ikuyini futhi? Kuyikuthi abantu ama-company azathiza ayi-test abantu lawo ama-individuals ama-test abantu babesenza ama-fake documents. Abe bevumela abantu abale corona ukuthi bangene ba cross ama border betshengisa incwadi eze fake kanti kuhamba abantu abale mkhuhlane lo. Umkhuhlane umemethekile kakhulu, ngakho ke kathi sebangene sisikilo umemetheke kakhulu, ubonisile ngokubulala lapho kuqase kwesokusethusa kakhulu abantu ukuthi ibanga lokufa seliphezulu. Ngokunjalo uhulumende kathi selethile futhi lockdown and uyayilandelela futhi ukuthi amapolisa akababophe abantu abangalandeli umthetho ye World Health Organization yezempilakahle ukuthi abantu bazi bavikele emkhuhlaneni bavikele labanye babo emkhuhlaneni lo ngokunjalo uhulumende uphakathi komsebenzi lalo omkhulu ukuthi ebone ukuthi uyacindezela umkhuhlane wecorona ukuthi ungamemetheki phakathi kwelizwe imizamo yonke yenziwa nguhulumende le
uhulumende babandlovu uthi uphakathi kokukhulumisana leRussia leChina ukuze athenge ijekiseni yokwelapha umkhuhlane lo njalo uthi imali yokuqhuba lomsebenzi ulayo yebo ubona kuphumelela mpela kuhamba kuhle etholakala amajekiseni
kungaba into enhle kakhulu ke nxa lawo majekiseni ke engatholakala eChina leRussia abuye asize abantu ke kulowo mkhuhlane ke osungumbhuqazwe kungaba into enhle kakhulu kodwa ke uhulumende ke wezani uphefu uhulumende kamnangagwa kasesamthembi thina njengezizalwane zeZimbabwe akukhulumayo lakwenzayo kusuka kuthiyane kwehlukane kakhulu kasikwazi njalo ukuthi ke uzenelisa ukuthi imali ayikhipha ebhadala na njengoba enguhulumende thanda izikwelede imali ebakhona bayisebenzisa ke ezintweni ezingancediyo singathi thina balama misplaced priorities bangabantu abajayele ukunwaya lapha okungalumi khona yikho ke kasikwazi ukuthi bazanelisa yini ukuthi bayibhadalela ke lawo manje ekuseni ukuthi abuye nxa bengabhadalanga ukuthi ukuthi babe sebangabantu asebeza khulumisana la i-AU labo-China labo-Russia bezama ukuthi bakwelede njengenhlala yenza singaziki ukuthi bazavunyelwa yini bazasiphiwa leso sikwelede bangabantu esingasabathembi kodwa ke nxa engatholakala lawo majekiseni anganceda kakhulu isizwe into esingayithokozelela yena leyo
baba gawule
uhulumende ulomlando wokukhangela ukuthi abantu baphile ungumlando kahulumende lo ukuthi abantu baphile ezweni uhulumende lanxa imali sikhala ngemali ukuthi imali kayikho kodwa eyomuthi nalo ukuthi abantu baphile uhulumende ulawo njengaloko ukuthi ukuncedisa inhlelo zokuthi abantu bathole ukudla abantu bamele baphile yebo phela ezinye izinto ziyasihlupha kodwa uhulumende uyakhetha ngithi ipriority yakuqala kathe entweni zonke ukuthi abantu basinde emkhuhlaneni wecorona lo osumemetheka umhlaba wonke ngokunjalo amazwe njabo America lawo ase vaccine lawo bani nalathuthuke kakhulu amazwe yaseqalisa ukuthi ehlaba abantu uhulumende laye kunjalo umkhuhlane lo unkomo so wethu azanguqhamuki khona eZimbabwe waqhamuka khona ngale makhiweni so ngawo ke kumele uhulumende lalabo abanye abafisa ukusincedisa basincedise emzameni kahulumende le kodwa imali izaba khona kade kungayishula njalo imali bekhona enhlelweni ezinye kuthi entweni eqhakathekile kangaka uhulumende bese sehlile ukuthi imali bekhona uhulumende ujoye kuwumlando wakhe ukuthi kumele akwenze khonoko njengoba uhulumende ndisithi ukuthi uza kwenza ukuthi umongameli ukukhulumile ukuthi akuza mele ukuthi kukhangelwe amadokotela asuthiseke kuhlolisisa ukuthi kambe injection efanele abantu yipi engalimazi abantu ezayenza abantu basinde baphile
umnumzana believe gawule lilonga lezana uPF lizwe njalo umnumzana Edwin Ndlovu olilonga lebandla leMTC Alliance Abantu abaningi bathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19. Wothi ke sike sizwe bekhuluma ngawo ngoba umemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Khulumayo nguDube ngilapha eBotswana la. Hayi lunzima sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokhe saba sakhulayo. Lo siyawesaba uvalile wavalela wonke amabhoda wavalela izisuntu kodwa mna engicelisayo kuphela asilandeleni khona lokho abakuchoyo abaphathi sifakeni amamaski umkhuhlane lo uyaqeda lingathi libone uqeda amaminister uqeda ini awukhethi mhlobo mina engisicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo ngezindawo hlobo zami amamaski logezi izandla amamaski livumele ama lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu lihlale lawo lingabhodi ngale ethi he njengabanye bathi he ngale naso sitshwane sesiyanga yikho lapho elizathatha khona lokho kuyinto lina kuphela engicelisa lona ukuthi umsebenzi ukho unyekho noma ukhona kodwa vumela i-lockdown enaleyo
linjani sozani hayi siyaphila yilo nje ugubhane lolo lusithwalise nzima asazi bakithi uthi unkulunkulu ngaphi angasibona sizwele phakathi kobunzima obungaka obuhlangana labantu bakhe
baba ukhumalo la igoli heyi uvalele ezindlini wokunye nje into ebuhlungu kangaka amabhoda avaliwe selokhu sagcina ekhaya kunyaka ophelileyo. Kuze kube imanje abantwana sibazi ukuthi bawuphila njani bengasazi abazali babo. Mina-ke njengamsenginonyaka wonke impela bengizitshela ukuthi ngizoya ekhaya ngoJuni kanti kuyovalwa ngoMashi ngingakayi ekhaya. Kuze kube imanje-ke yawo Nkosi yami hayi kubuhlungu.
Labo bebengabalaleli bomsakazo we-Studio 7 abasithumele imilayizelo yabo kuwhatsapp kunombolo ezithi 0012465038. Bathabe bamanzi te abakhulisa umdlali wenguqu uPeter Muluwa yena osedlalela iqembu leSimba SC lakwele Tanzania. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umqondisi weqembu lenguqu leAjax Hotspurs okuyilweli khulise uPeter Muluwa usiphambaniso Dube uthi uyadlala kwele Tanzania ukaPeter kuveza obala imisebenzi yabo njengeqembu elifikisa iminyaka engamashumi amabili lonyaka.
Silokujabula okukhulu ngoba ukhulele kithi Tanzania from 14 years edlala kumajuniors waze waya wadlala la kuDivision 2 and Division 1. He's been looking for i-breakthrough yona leyo and silokuthokoza okukhulu ngoba bambizele ukuzodlala kubanga eliphezulu uthi laye adlale kuChampions League yena uba ngowesine kuqembu lethu leAjax amaJuniors ujoyina uDivine Lunga uChrispin Machisi tenze likhumalo okuthi ukuthi abafana esibaproducerayo ingabafana ukuthi abaluhlonze abadlala kuba nga eliphezulu so ayisiyazincoma and sibonga ama coaches anjengogugu lethu Dlomo ubakhangelile from bezintanga ezincane sebeze bengabafana abakhulu.
Isiphathamandla isaqala uhlelo lweSerie A emdlalweni wenguqu yabasakhulayo umkhululi Mthunzi uthi uyadlala kwaMduwa emazweni jabulisa kakhulu ngoba engomunye wabadlali asebedlala emazweni abaphume kuhlelo lolu.
Uthe ngo-2010 ngiqala ukukhokhela ngananzelela ukuthi amaqembu ethu akhona amanye ayewuthatha engathi umdlalo webhora seriously befuna ukudevelopa. Kube khona futhi njalo abanye engabananzelelayo ukuthi bakhona nje kwemdlalweni yokuthi bazilibazise. Nasengisithi ngcono sibehlukanise. Sase siwanika amaqembu lokuthi elinye lizaba ngu-Serie A, elinye libe ngu-Serie B. U-Serie A lo yilokhu esingathi yi-Premier League yama-juniors mhlawumbe. Ibulawayo kuphela ele-Premier League eyabontanga abasakhulayo. Sagcina sesisiba labadlali abalohlonzi, abadlali lamaqembu akobulawayo, abanye bahawukelwa ngamaqembu angaphandle kwakobulawayo, abathatha, abanye bachapha imingcele bayadlala phetsheya kwemingcele yethu, abanye badlala emazweni.
Umthunzi nguye obengumnikazi weqembu le-MK Lions lapho uMduwa aqalele khona ukudlala lo mdlalo wenguqu phambilini ukuyadlalela kwakhe amaqembu agoqela ele-Firstborn, ele-Ajax Hotspurs, ele-Bulawayo ye-Chiefs kanye lele-Highlanders. UMduwa uyedlala kuqembu leSimba esiyela kule-Tanzania okwenyanga eziyisithupha njalo leli qembu lithi limdingele ukuba azodlala kulumncintiswano we-CAF Champions League njalo lilakho ukuhlela imthengi kuqembu lakhe le-Highlanders nxa engaqhuba kuhle kulumncintiswano. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umkhokheli we-MTC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale emakhaya eze-COVID-19 lockdown kulalezo ezithatha isikhathi eside. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.